Ikhansela yedolobha lakobulawayo iqale uhlelo lokukhupha impompi lenjini esezigugile esitichini sokuhlambulula amanzi esecriterion water treatment plant ebese siphambanisa ukudonswa kwamanzi esuka emadamu akobulawayo esiya kuzakhamizi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngohlelo lolu.
Idolobho lakobulawayo lilungisa i-Criterion Water Treatment Plant lapho esigezisa khona amanzi evela amadamu. I-reservoir leyi izaba lomsebenzi omkhulu esikhangela ukuthi kuzaqala ngolwesibili mhlaka 2 July 2019 kuze kuyefika ngomgqibelo mhlaka 6 July 2019. Lokhu kutsho ukuthi asoze sibe lamanzi edorobheni ezindlini. Cela izakhamizi be yanelise ukufaka amanzi abazawasebenzisa ngalesi sikhathi njalo sisebenzise amanzi ngonanzelelo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kwelakusasa eye-Future Water Action Committee ukhansila ka-Ward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uqale ngokuxolisa.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. Sikulungiswa kutshintshwa ama-motors lezinjini lama-valves okwenzi ngoba ama-valves izinto ezikhona laphana lokhu ezafakwa ngesikhathi sikaSmith. So kuba lohlupho oluningi ukuthi mbijana sabe sesivalile sithi siyalungisa. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu sifaka izinto ezinja lama-pipe amatsha ukwenzela ukuthi bulawayo athole kuhle amanzi. Lolo luhlelo oluthethe imali ephezulu sibili kodwa sihlanganele AFDB epartner lobulawayo kubiza almost 37 million.
Ukhansela ka-Ward 26 umnumzana Nomenhlabano uthi uhlelo luhamba kuhle njalo ludinga usekelo lukaZulu.
Kukhanya uhlelo lolu luhamba kuhle kodwa ludinga ukuthi uZulu ebekezele emizamo ezanywa yikhansela yakobulawayo ukuthi udubo lolu lube once and for all.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Ndlovu uthi kuhle okwenziwa yikhansili uma kuzathuthukisa ukutholiswa amanzi edolobheni.
Ngendaba yamanzi lesi sesesiphezu kwayo leyokuthana nazavalwana susa namhlanje kuyefika nge-Saturday. Kukahle kodwa kubi ngaphandle nxa kuyikuthi amanzi indaba le abakhuluma ngayo ukuthi balungisa ama-valve asefile aphongufa nje all of a sudden siyakuthakazelela ngoba kuzatshengisela ukubana amanzi azabaluleka kuzaba le-frequent supply yamanzi. Ngaphandle nxa kungokunye kuleyinye imotive hatshi kodwa ke mina ngokubona kwami nxa kuyikuthi balungisa ama-valve kuyasokutshengisela ukuthi amanzi azaba khona okwama-days wonke esizabe siwafuna.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqhuba uhlelo olunesihloko esithi Bulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project olusekelwa ngoncedo lwemali evela ebhanga le-Africa Development Bank olujonge ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emizameni yokuthuthukisa ezempilakahle. Kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, ikhansili ilakho ukuvala amanzi mahlayana ilungisa impompi zamanzi lezi kuthi esitichini samanzi ese-Criterion Water Treatment Plant yikho lapho okulomsebenzi omkhulu kulandela esemagwegwe Waterworks njalo ukuvalwa kwamanzi okwamalanga amabili kuyakhuphuka kuye emalangeni amahlanu kuze kufike umgqibelo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.